Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhla ziku 19 Mabasa 2022 ngoChris Dande. Endabeni zethu lamhlanje, amapholisa athi umkhokheli wenhlanganiso ye Operation Dudula eyakwele South Africa umnumzana Nhlanhla Lux Dlamini adutshulwanga, kodwa ukhona omunye odutshulwe wafa ngesikhathi amalunga eDudula esiduze leSoweto. Ubuya embuthanweni wokuthakazelela ilanga likazibuse okwenziwe inkokheli yebandla le-CCC izolo uzaba nalo mthelela kukhetho oluzayo.
Ngokwamukela ukunxuso lolo kusuka kubenze sengathi bangabazimbila zantabanye.
Ibandla le-CCC lithi umkhokheli wentsha kuleli bandla umnumzana Makumborero Haruzibishe uphunyuke ezandleni zabantu kade befuna ukumthumba. Impi yakwele Ukraine eqhubekela phambili ibikwa isifike kusibanga esibi ngoba amasosha akwele Russia eseqale ukuhlasela isigaba seDonbas. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Polisa athi umkhokheli wenhlanganiso ye Operation Dudula yakwele South Africa umnumzana Nhlanhla Lux Dlamini kadutshulwanga, kodwa ukhona omunye odutshulwe wafa ngesikhathi amalunga eDudula eseduze leSoweto. UDlamini ubelobe enkundleni yokuphumana eTwitter esithi yena labanye bakhe badutshulwe ngabavela eZimbabwe bencedisana lamasuthu angaqambanga ukuthi ngabadabuka kweliphi ilizwe. Kodwa isikhulumeli samapholisa uAssistant Inspector Brenda Muridi utshele intathelizindaba izolo ntambama ukuthi amalunga e-Operation Dudula abesemzini ohlala abantu okungekho emthethweni owe-chicken farm esithi azokhangela indaba zokuntshontshwa kwentambo zamagetsi lapho okube lokukhulumisana kubi. UMuridi uthi yikho lapho okuqhamuke khona ukufuthelana kwaqala ukukhala izibhamu. Kodwa kachongo ukuthi obuleweyo ngwenhlanganiso yeDudula kumbe ngezakhamizi zechicken farm. Sizalethulela ukungaba kuphumile kulolu daba kusasa. Embuthanweni wokuthakazelela ilanga likazibuse okwenziwe inkokheli yebandla le-CCC izolo kungaba nomthelela na kukhetho oluzayo. Inkokheli yebandla le-CCC yavumelana ukuthi kuyiwe embuthanweni wokunanza ilanga likazibuse ngemva kokunxuswa ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Izolo iqula lebandla leli ebelikhokhelwa ngunobhala jikelele umnumzana Charlton Wende belikhona enkundleni yeBarber Fields koBulawayo. Lanxa umkhokheli webandla leli umnumzana Nelson Chamisa engayanga loba ubeke wathi uza kuba khona embuthanweni lo, sibuze isikhulumeli sebandla leli koBulawayo umnumzana Swithani Jirowotsa ukuthi kanti kungani uChamisa engasayanga embuthanweni lo.
Kube kuhle into esingazange siyithakazelele nje ukuthi abantu bebedweba isithombe sikaMnangagwa khona phane ground. Sitsho ukuthi yinto eyenza ukuthi abantu bechedele emuva nxa kule mbuthano eminye ngoba izani isuka ithatha amalanga la iwenze awayo. Kukanti-ke izanu ayisiyo yodwa eyakhulula ilizwe. Siyazi ukuthi thina kwakule nkokheli eziningi ezazilwisa ukuthi kube lenkululeko lapha ezweni. Njalo siyazi thina ukuthi abantu abaningi abayithandi leyo zani so kuyakudingakala ukuthi nxa kungaze kubizwe kumbeni kube lelanga lapho abantu abathakazelela khona uzibuse kuyabe kudingakala ukuthi abantu behlangane beyenze izinto ezingatshengisi ukuthi kungabe kulamabandla kumbe kube lamabandla adonsela abantu kucampaign yezanu kumbeni kwenye ibandla okungenza ukuthi abantu bekhonone
yikuthi ukuhanjwa eBarberfield ukuthi kuyahanjwa eBarberfield kusuke kwaba into ejuma abantu abaningi ngoba abantu bebekind ukuthi ibandla lizaziyenzela lona njengenjwayelo ukuthi siba lama celebration ethu sodwa njengebandla abantu bebengakhayelanga ukuthi kuyahanjwa eBarberfield lapho kuyabe kulowo mnankagwa khona abantu bebengakhayelanga khonokho kodwa-ke basuke balalela inkokheli lokho okuthiwa inkokheli ukuthi abantu kabahambe njalo kabagqokanga lezo mpahla zebandla njengokutho kwenkokheli zebandla into nje edanisa abantu yona le into ukuthi nxa befika e-stadium sebebona kudwetshwa isithombe sikamnankagwa
siyabona ukubana bakhona na abalandeli bebandla abangani bayakhonona ngokwenzakeleyo bebengafuni ukuthi ibandla lenu liye khonale lina likuthatha njani lokhu njalo liza kulungisisa njani
ye enye into esuke yadanisa abantu ukuthi inkokheli zethu ukuthi singagqoka impahla zethu ezebandla le Citizens Coalition kodwa abantu bathe befika eBarberfield bathola ukuthi abantu abaningi bagqoka izikibha zezana njalo phakathi kwestadium abantu abone sokudwetshwa ilokhu isithombe sikamnankagwa lokhu akuzange kuthabise abantu ngoba cabanga ukuthi i-independence kumele kube lilanga lapho okunanzwa i-independence okuthakazelelwa uzibuse hatshi ukuthi abantu beyenze okwamabandla ngoba kungaba kwamabandla kutsho ukuthi abanye bayadritsha basoke bethabe
ikhona yini eminye imbuthano esizabona inkokheli yebandla isisiya khona efana lawona lo njengoba siyazi ukuthi sekuzabuya umbuthano wamaqhawe esizwe lizaba likhona yini njalo
umbuthano onjengo Heroes Day umbuthano okuthakazelela amaqhawe ngeke saswelakala endaweni ezinjana ngoba amaqhawe akithi vele siyawathanda amaqhawe akithi siyawakhumbula kodwa akuthi ukuthi omnankagwa siyiwa amaqhawe hayi lapho siyabe sikhumbula amanye amaqhawe angasilawa aphambi kwethu umnankagwa luthiwenga ngoba siyazi thina ukuthi umnankagwa nguye wayengu-Minister of State Security ngesikhathi seguground uthiwenga wehluleka ukuthi avikele abantu bemathebelelendeni engukhomanda khonapha e-Brady Barracks abantu bebulawa yena ekhonapha e-Brady Barracks
umnumzana Swithan Chirowotsa isikhulumeli sebandla le-CCC kobulawayo ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhonale kobulawayo lokhu sikudaba lunye kulabanye abalandeli bebandla le-CCC abathi inyathelo lokuthi kuyiwe embuthanweni oncoma umnankagwa lebandla le-ZANU-PF kube liphutha ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe ezimele umnumzana George Mkhwananzi
ngokubona kwami mbona sengathi kube liphutha elikhulu kakhulu ukuthi ibandla le-CCC lamukele ukunxuswa nguhulumende kamnankagwa ukuthi bayogubha usuku lukazibuse lokhu ngisho ngoba abantu basezimbabwe abangathandi izanu abangathandi ukubuswa izanu konke lokudilika kombuso ngaphansi kobukhokheli bezanu abafuni lutho oluzodibanisa ibandla lizokhipha izanu ukuthi kubonakale bedlelana ndawonye ngokwamukela ukunxuso lolo kusuka kubeze sengathi bazimbilazanti abanye ngabantu abasebekhumisana umlotha kanti ke abantu bafuna umuntu ozothatha inyathelo elilukhuni abonise ukungazwani lezanu abonise mpela ukuthi bayisitha akungamelanga banathisana amanzi so ngibona ke sengathi ke ngaleli nyathelo la bantu be TCCC ukuthi basemukele lesisi ngoso sezano kube liphuthe likhulu kakhulu bekumele ukuthi baqale bakucabange khona emehlweni abantu kungabukeka sengathi into enhle bonisa ukuthi sokulokusebenzisana kumabandla ezombusazwe njalo usuku lukazibuse lubaluleke emntwini wonke yebo khona kungabe kunjalo kodwa emehlweni abantu kuyinto embi kakhulu ebonisa sengathi labo sebekwemukela ukuthakatha kwezana
manje nxa sikhangela phambilini sikhangela ukhetho ukuthi ukhetho luseduzane isenzo lesi esokuthi baye embuthanweni we independence usibona njani sizaba lomthelela na kukhetho oluzayo
lesi sezo njengoba kuyiwa ekhethweni singaba lomthelela omubi kakhulu ozokwenza ukuthi amathuba awethu usiya ukunqoba anciphe ngoba abantu kade befuna ukuthi baphume ngobuningi babo ukuthi bayovota bevotela ibandla elizasusa izano bazagcina bengasasiboni isidingo sokuthi bayosusa izano basuke lapho bafake izano encane ngoba ukwemukela nje ukusondelana lezano kutsho ukuthi sebezohotsha umoya wezano sebezothatha iphunga lezano sebezanuka njengezano yiko ke basuke bangakucabangisisi kahle okwinto lokho ukuthi bekungamelanga bakwenze
umnumzana George Mkhwananzi yingcwethi ecubungulayo ezombusazwe ezimele ubeqoqa ecingweni leStudio 7 eseSouth Africa. Udaba esisanda kuluthola ibandla leCCC lithi umkhokheli wabatsha kubandla leli umnumzana Makomborero Haruzibishe uphose wathunjwa ngabantu abangaziwayo izolo ebusuku. UHaruzibishe uphange wafaka ebulenjini beFacebook live stream isehlakalo lesi sahle sasabalala umhlaba wonke jikelele ngapha ehlaba umkhosi isikhulumeli sebandla leli unkosazana Fadzai Mahere eloba enkundleni yokuphumana eTwitter uthe uHaruzibishe ulimele engalweni lapho bezama ukumbopha ngensimbi labo kade befuna ukumthumba. UHaruzibishe uke wavalelwa okwenyanga ezifika phose eziyisithupha ejele nyakenye.
Lo ngumsakazo weStudio 7. Sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America eseWashington DC. Yabo!
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa wenze isizini lezane phezu kodaba lokungahambi kuhle kwedola leZimbabwe ngesikhathi esephula amazwi akhe okunanza ilanga likazivuse kobulawayo izolo. Leli phephandaba lithi uMnangagwa ubemele akhulume ngedola leZimbabwe ngoba lisiwa isisindo ngamandla nsuku zonke kodwa yena wathi konke kuhamba kuhle. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi iqembu leHighlanders yilo eliphakamise inkezo ye-Independence Trophy emdlalweni owenzelwe enkundleni yeBarber Fields izolo. Ibhoso inqobe iDimbare nge-1-0. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Ndawonani kwiStudio 7 kuloba bolotha ngogawuye lo angazi ukuthi uphila kunephiliso uMnangagwa lo asomuntu lo asomuntu wethu othongawavotela indaba lothiwa ezibuzele azibuse ngomashona ngiphela thina sifuna sizibuse thina sizibuse emkhondisi moya ngangena esikhundleni
le message ekuseni ngifuna lifake uhlelo lolano olwethu lekuseni ngiyatha ukungena ku studio 7 bantu bakithi asivote nini sivotele iTRC ubaba uNelsonisa yenyakwazi ukuthi kulama grievances amaningi izinto ezenzakalayo esindebeleni ezigoqela umbhuqazwe ezigoqela ilack of development asimzameni ubaba uChamisa ngoba ukhanya ehamba lomhlaba njalo izizwe zomhlaba singathi global family global village ijonge ukumxhasa xa ingathatha intambo zombuso so ngiyalikhuthaza kakhulu mina ngikhuluma nje ngumandla enkosi Siwela ikhona lapha ke eJocholo babalisi matitsha ehlukene khona phe but north ingenani kuma union yemlitshela abantu bama union alimele ukuthi bahluphane lezeki ize iveze umhlahlandlela obalulekileyo ozaveza ukuthi oteacher bazakuba ama polling officers bazavota njani ngoba isikhathi esinike sijele ukubona oteacher abaningi bengavoti kanti sesifuna ke ukuthi oteacher bavote ngobuningi ukuze lathi singene ke kukhetho ama elections la ke ave free and fair bantu abagogi abaphila lokugoga abagogekileyo asingene sivote nini bangani bami sivote nini persons with disabilities let's vote it's our mandation to vote let's vote asambeni register nini bantu abatsha sivote nini yabonga amahlabe zulu ngiyakwazi khona ngale mzola dandanda khona apha esobendlu ngondo sobendlu sobendlu asingene sivote iTRCC khona apha nasambeni madoda kube lotshintsho lawo uzano PF buya ngapha ungene kuTRCC akulacala sifuna ukutshintsha umbuso nje kube kahle ilizwe leli libe libuswa ngabantu abatsha fresh blood siyabona
salibonani ku studio 7 salibonani ma Africa libingelelwa isizalwane seZimbabwe ngine message engithanda ukuyidlulisela wonke ama Africa wonke ama South African ngokuhlala ngisezweni le South Africa lapho esesihlala simi ngonyawo lulodwa esingakwazi ukuthi kusasa lethu likuphi kodwa ngisithi ma South African singabantu beZimbabwe singama Africa anguboni isisombululo esokuthi sichayane silimazane sibulalane makungabe kunenkinga ekhona kulezi nsolo elizisolayo ebantwini beZimbabwe ukuthi bangotsotsi ezweni leSouth Africa kungangani isibize singamaZimbabwe singabomakhelwane sihlaleni phansi sililungise udaba sibambisane ngoba akekho umzali ongasizalanga isigebenga akekho umuntu ezweni lakhe ongatsho abekho ubugebenga ubugebenga buyonke indawo so ma South African asibeni ngama Africa sibonisa buphi ubuntu sibonisa yiphi imfundo ezinganini ezikhulayo mali izothi ingane lilazo libe libulala abantu lihlukumeza abantu kusemathrakini kusekuhlaleni lithi balithathela amathuba emsebenzi ama foreign amanengi ama Zimbabwe amanengi lawahlala khona arentile ayabhadala ama renti awahlali mahara emajaradini enu akusimathuba emsebenzi na mayinyanga iyathiphela uyamukela u 6000 wabaqhashi beZimbabwe ufuna liphi ithuba lemsebenzi ngoba bazile bakunika ithuba lemsebenzi ukuthi baqhathe endaweni yakho kodwa namhlanje lisibulala njengezinyamazana ma South African katike nani abazali benu ngesikhathi kunzima eSouth Africa bahlala elizweni lethu eZimbabwe bahlala kwamanye amazwe lamanje mangaka ama South African akwamanye amazwe ma South African asibeni ngabantu singabe izinyamazana sibambaneni kwazi ukuhlonipha omunye umuntu singabantu beZimbabwe sali siyavuma konke lisethesa khona kodwa asihloniphaneni ma South African elisenza khona kubuhlungu nathi singabantu sinemphefumulo baholi alisicabangeleni makunephutha asibambisaneni asithandi ukuhlupheka siyenziwa isimo asithandi ukuba la siyenziwa isimo makunenkinga asibambisaneni ma South African singama Africa elisenza khona kubuhlungu
sanibonani sanibonani bantu bakithi linjani ngezindawo nezindawo kodwa abantu bakithi basadinga impela ukufundiswa kakhulu kambe uzothi uthi uyajabulela ilizwe ukuthi independence kambe ilizwe elifana lelizwe lakithi impela ungathola ujabula mpela ukuthi kona ujabulela independence elizwe efana leZimbabwe uthola mpela ujabula mpela ukuthi kodwa azabantu bakithi mina ngazi ngempela ukuthi bacabanga kanjani sibale nje izinto ezisemehlweni akho izibhedlela zakithi kazila nithi uthi uyajabula kanjalo uphuka unyawo uyalaliswa kuphi akula sibhedlela silomuthi akula medication eyakusiza ukuthi urecover ube right uzoyaphi wena ngoba laba kabakwazi umnankagwala umnankagwala bamayishaya ikhanda ugibela uye China wena uyafela emzini wakho kumbulo muzi kumbe gawula muzi uyafela kwakho yini nama uzokuthi akona ikhanda umzela ukuthi usese China engazange futhi abuthone kumema futhi ethi uza sihlangene nge China ukawula imali esikhwameni sakho awula save even lesikhanda uloke kurobe kunikezela ama t-shirt angasebenziyo la elokuthi bamba khona lapho ngoba amehlo akho vele kabona yena utshontsha imali imali ufaka endlini buka makuthiwa kubanje inkunzi ebathini bezalo imali ephuma endlini yakho mangaza kuthi kathi ilizwe lile mali engaka lithatha ngayo ebhenki kungela mali bangazibuza nje lowo mbuzo ukuthi ma uzwa kuthiwa kuphume amabhiliyoni ama US dollar namaranda wena ngapho uphethe amathishu angasebenziyo kwaye ungazibuza umbuzo ukuthi ilizwe lile mali engaka umuntu oyiwani nothi ilizwe iphuma endlini yomuntu oyiwani kodwa wena uloku uphethe amathishu angasebenziyo ngapho ujabulela independence.
Studio 7 linjani basakaze lisaze indaba ezingathatha ihlangothi ezikhipha zinjalo. Yayi siyabizwa Joseph Chuma bakhuluma bedie kule independence eZimbabwe kule independence kulo zibuso eZimbabwe. Laphana kula zibuso lapha. Laphana sisezigqilini laphana sisezigqilini sibuso abantu abanga abantu abangelazwelo abantu abangelazwelo labantu abangalothi lizwe libuswa njani. So laphana kula zibuso laphana kula nkululeko lapha. Singathi nkululeko ya makhiwa yayingcono kakhulu kulale uhulumende lokhona osibusayo kwamanje uhulumende wamakhiwa yayingcono kakhulu lo uhulumende ulwa nabantu uzoncindezela abantu ngoba uhulumende wamakhiwa abantu babesebenza ekhaya laphana kweZimbabwe babesebenza abantu njalo umuntu wayesebenza lapho vela khona ma uhlala eHarare sebenza iHarare ma uhlala kubulawayo sebenza iBulawayo ungasuka umuntu osuka komre wale uzosebenza ukuthi uzosebenza kobulawayo ukuthi uzosebenza eCholoji umuntu weCholoji kasebenza eCholoji umuntu wemre kasebenza mrewa ngesikhathi samakhiwa kwakungekho konke lokhu so ungathi ulozibuse kona uziphi ulozibuse labantu bezaniphefa bathi kulozibuse ngiphi ulozibuse thina sifuna ukuthi umuntu lomuntu kasebenzi labo ovela khona thotha umuntu usuka komrewa uzosebenza kubulawa abantu bokubulawa basebenzi baqhatshana babodwa nje bafaka lezikhudleni hayi kulozibuse lapha kula nkululeko lapha inkululeko masikhona sizalitshela sizalitshela ke thina hey sina singemasikhangela futhi sibona inkululeko izabuya mhla kwaqunyili izwe lapha ngoba umuntu wonke wakomthwakazi uzazi ukusebenza elizweni lakhe athi abantu bonke bakomthwakazi bagcwele phandle kwamazi bazisebenzela basebenza phandle kwamazi kodwa eZimbabwe laphana bavunyela ukusebenza ngenxa kahulumende lokhona kweZANPF ye thina sithi kakuphuma uhulumende weZANPF oncindezela abantu bakomthwakazi ye ususa abantu eHarare laphana bazosebenza kobulawayo Cholochi bagcwele yonke indawo thina abantwana bendawo bakomthwakazi asilami sathola imisebenzi ye ajabona so kula nkululeko namhlanje into akade kunazi inkululeko akona zankululeko laphana sisezigqilini sibuswa izigqili ye kayifundwe liaudio abantu bezanpf beyizwe ukuthi ivele laphana kwazankululeko ekhona lapha izanpf iziphume lapha phambili ngemthwakazi Republic Party ye ngathi khulula lapho phezu kokucukulo lesikuzo izanpf ye phambili emrp ayivoteli emrp kunyilizwe laphana lapha ke sizukusebenza eZimbabwe ekhaya komthwakazi ngoba iZimbabwe soletu laba khona leHarare khona komriwa khona kayifundwe liaudio iziphi iziphi khona
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le Studio 7 elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. BezeMelika, impi yakwele Ukraine eqhubekayo ibikwa isifika kusibanga esibi ngoba amasoja akwele Russia eseqale ukuhlasela isigaba seDonbas athi afuna ukusihluthuna lesisigaba. Iziphathamandla zakwele Ukraine zithi amasoja akwele Russia aqhubeke edubula amabhomba emadolobheni ambalwa abalisa isigodlo iKyiv. Ebese singani sithule lamanye amadolobho agoqela elekhakiv, Izium, le Mariupol.
kodwa amasocha amaningi akwele Russia abikwa elubhekise esigabeni senyakatho elizwe eseDonbas. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela ezombusazwe umnumzana Jerry Twala Jackson. Saqala ngokumbuza ukuthi umongameli wele Russia umnumzana Vladimir Putin ulakho yini ukugcina isebenzisa izikhali zembubhiso eze nuclear.
Ungananzelela mhlakazi izwekazi le laseRussia isikhathi esiningi elikukhulumayo lisuke liqinisile ukuthi lizakwenza. Njalo iRussia kakusuke lizwe nje ethandathanda ukuhlukumezana lamanye amazwe. Ungakhumbula ukuthi ilizwekazi leRussia linye lelizwe elingazange lafa lagqilaza abansundu. Ngakho-ke kuyilizwe elithanda ukuziprotekta esikhathini esiningi, liyazilwela. Ngakho-ke nxa ngabe khona ongabe uyabethusela kumbe uthembisa ukuthi uzalisusela amanqe ilizwe laseRussia ilizwe elingathathi nje isikhathi ukuthi-ke lawe likususela amanqe likubuyisela.
Yona injongo kamnumzana kamongameli Putin uyibona ingeyani, ngeyokuqhelisa na ilizwe leRussia kumbe kukhona okwenzakala?
Cha, ngicabanga ukuthi umnumzane uPutin kulokho okwenzakala e-Ukraine leRussia engabe zama ukuthi aqhelise izwe lazi leRussia kumbe i-territory yakhe. Ngibona ngathi uwenqabela okwenziwa ngamanye amazwe ukugoqela izwe lakazi laseAmerica ube lisiyangenela laphana lifuna ukuyaba le mbono entweni zamanye amazwe. Ngakho-ke le-Ukraine ngibona ngathi belizwe elivumela kakhulu lokho esingathi ngesingizi phecelezi influence kwamanye amazwe o-America o-Britain. Ngakho-ke umnumzana uPutin uthi angeka kuvume lokho. Ngibona ngathi wenza kahle xa evimba laphana kabahlala e-Britain, kabahlala e-America, abe-America bayeke ukungenela indaba zamanye amazwe.
Umnumzana Jerry Twala Jackson ngolandela ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Ohio ngapha kwele Melika. lewe ingoma yomhlabeleli othiwa Moyo weZimbabwe uRichard Moyo gelo ongumlandeli njalo weStudio 7 isikhathi asavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Amapholisa athi umkhokheli wenhlanganiso ye-Operation Dudula yakwele South Africa, umnumzana Nhlanhla Lux Dlamini, kadutshulwanga kodwa ukhona omunye odutshulwe wafa. Ukuya embuthanweni wokuthakazelela ilanga likazibuse okwenziwe inkokheli yebandla le-CCC izolo, kungaba lomthelela kukhetho oluzayo na? Siludibale lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Libe losuku oluhle.